Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje silengxoxo lomnumzana Jinga Dube omunye owayecatshangelwa ukuthi uzakhethwa ukuba ngumunye wabasekeli bakamongameli welizwe.
Hayi, akunakuthi wayeyitshelise lokho ayisize nje abasekekubobela ngoba lamanzi angenzele ingifake endaweni leyo ngiyezwangaso.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Ibandla lezano PF lithi selivuselelwe ngokusuka kukamnumzana Robert Mugabe.
Nami ngingambona mbukanze iqinise eqinaqinile ngenxa yokubana lokuyana okusekusenzakalo okubana basungani iproperty omunye umuntu wakusekho sokuzawayiphatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wayengumphathi ntambo wabalwa impi yenkululeko waxotshwa ngumongameli Mugabe ngemva kokumcothoza ngokungafuni uqamba ozamelama umnumzana Jinga Dube uthi lanxa engakhethwanga ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ufisela inhlanhla labo abakhethiweyo. UDube utshele iStudio 7 ukuthi ngabantu nje mathupha ababecabangela ukuthi uzakhethwa kodwa yena wayengatshelwanga ngumongameli Mnangagwa. Sixoxe laye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, akunakuthi wayeyitshelise lokho ayisize nje abasekekubobela ngoba lamanzi angenzele ingifake endaweni leyo ngiyezwangaso.
Kodwa bonabo abakhethiweyo libabona njani?
Hayi, bona bazasebenza. Bona amadoda azasebenza njengoba babezekele khona labo twenije ukuhlala lelizwe. Azi ukuthi into angabantu abatsha eqinisezi kanye ngasii amadoda azeke ikwazi umsebenzi lo okuphatha abantu.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abakhononayo ababekucelele Zipra abathi umnumzana Mohadi ayisuye omele aphiwe lesi sikhundla ngoba bakhona abadala kulaye.
Phela lokho ithi labo abakhethayo babafuna umuntu ongasebenza ngcono ukuthi thina ezingaphandle sikhethe ngoba kwazosokuthi ukuthi ngakufaka ukhetho abade nje beyakutsho ngokufaka kwabo i-election. But lokho akukhethwa umongameli okubonayo lo. So angiboni ukuthi into ongayiqeda. Abantu vele abakhumbula kokuhlukeneyo, abanye bayathaba bathi hhayi, abanye balokhu khonuna kwabo odiqeqade kule kuyona leyo ukuthi ukhethwe umongameli wethu.
Yona inhlanganiso yabalwa impi ama-war veterans ukuthi ikhokhelwe ngumnumzana Chiwenga likubona njani?
Hayi, naye phela li-war veteran Chiwenga and njengokuthi babutho. So angiboni lutho luthi ngakho kodwa into yonke uyibona zokusetyenza ukuthi umuntu uphatha njani umsebenzi wayo okwakhathesi kwazi ngatho ngaphandle ubese esibe nephutha
umnumzana Jinga Dube ngowaye ngumphathi ntambo wabalwa impi yenkululeko ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo umsakazo omuhle. Mina ngingumike hobe umsakazi we Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ngimele lo msakazi ukuthi ngilifisele umnyaka omusha olithukela njalo olenjabulo. Happy New Year.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980, uhulumende ugagadlele amagagasi engafuni abalembono ehlukenela yakhe ukuthi baphiwe imvumo yokusakaza. Lanxa sekuke kwaphiwa amalayisensi abemisakazo yamaradio ekamabonakude lokhu ingakaphiwa muntu. Sixoxe lo msakazi olodumo olwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo umnumzana John Masuku.
Ye, sisho njalo ukuthi lo hulumende omutsha ngoba umnumzana Mgabe sowasuka kodwa asilandelele ukuthi iziphathamandla eziningi ezilokhu ezikhona iziphathamandla ezazihleli ezikhona nakudala. Kodwa-ke njengoba besithi lanxa bengabakudala bazahamba ngonyawo olutsha, silalo ithemba lokuthi ezinye izinto lazo bazaziyekethisa, ikakhulu ezihambelana nemisakazo. Siyazi ukuthi okwesikhathi esiningi eminyakeni le esanda kwedlula besikhalela ukuthi kube nemisakazo yezabelo okuthiwa ngama-community radio, kodwa bekusehlula. Inhlanganiso okuthiwa yi-ZACRAS, Zimbabwe Association for Community Radio Stations, iyazama ukukhulumisana nohulumende kodwa akukhanyi lutho. Njalo kuke kwaba lokuphithizela esikhathini esanda kwedlula, uhulumende sesithi eminye imisakazo leyana iyanikwa amalayisensi ezabelweni ezijiyeneyo okuthiwa ngama-local commercial radio stations, sengama-community radio stations. Kukanti-ke ayisiso isimo esifaneleyo ese-community radio station. Ngengamangana njalo ngibona kumsakazo wethelevision kuphunyiswa umsakazo wokuthi kulabantu abafuneka emsakazweni we-community radio station othiwa ikhulumani. Kwamangalisa ukuthi ikhulumani ngiyangathi njalo inikweni ilayisensi ngoba singazange asizwe ukuthi ama-community radio station asenikwa ilayisensi. Kodwa-ke ezikukhangeleleyo nje ukuthi njengoba bona laba abantu bakudala iziphathamandla zakudala zisithi zizahamba ngonyawo olutsha zikhulisane umlotha namazwe atshiyeneyo kanye zenhlanganiso ezijiyeneyo, ithemba lokho kuzakwenzakala. Kodwa hhayi kusese kachana ikakhulu nasikhangela ukuthi sekuyiwa kukhetho. Siyazi ukuthi uhulumende wezama i-PF kaningi ukhetho uyabe engafuni ukuthi abantu abaningi babe nemisakazo leyana ezabatshela ezinye ingqondo ezitshiyene nalezo eziphuma kumsakazo njengowe-ZBC leminye imisakazo esiyaziyo ukuthi yele kakhulu kweziphathelane lohulumende.
Mizamo bani eyenziwayo? Sikhuluma nje ngoba sake sezwa babekhona abanye abafuna ukuthi basele ludaba imithethwandaba, abanye njalo benza inhlanganiso ezifana laleyo iqambileyo. Kukhona yini okunye okwenziwayo?
Hhatshi, okwenziwayo ngangithi ngiyalalela labo abaphethe izikhundla, ngibona ngathi labo bazadinga ukuthi bakhulumisane lohulumende omutsha, babone ukuthi kambe ngeqiniso lokho okwakhulunywayo ngesikhathi kungenwa kulo hulumende omutsha ukuthi siyakhayela izinto ngendlela eguqukileyo kuza kwenziwa yini, okokuthi sizabe sivula amasandle kunalokho osenzokudala. Ambona ngathi kungakayiwo imithethwandaba okuqakathekileyo ngikubona ukuthi uhulumende uqinisile yini uma esithi uhamba ngonyawo olutsha olungcono kulolwa kudala.
Yona le imisakazo eyaphiwa amalayisensi yona uyibona njani? Sizwa abanye bekhala ngokubana ingani layo kuhlangothi lukahulumende.
Sizabona ukuthi yona limskg yayingela qinisa ukuthi kuyini okwenzakalayo, yayingela sasisizwa izinto eziningi ezenzakala lapha ngemisakazo ngaphandle kwelizwe kanye lamathelevishini aphandle kwelizwe, ngoba abantu babesesaba ukuthi baphumele egcekeni kugcela lokugcotshwa kwabomongameli ezinto ezijiyeneyo okumele ziphume khonokho senzakala esithi yi-live. Eziningi zazingaphumi ngoba bengelaqinisa ukuthi into zizahamba njani. Uyakhumbula ukuthi khona kuguquka izinto uLieutenant General Sibusiso Moyo watsho ukuthi lokhu ababekukhulumile njengamasosha kwakungaphumanga emisakazweni yesizwe, kodwa-ke ilizwe selihambela afika kwesinye isibanga. Khonokho konke akuphumanga kumsakazo wesizwe, akuphumanga nakumisakazweni ale elitsha. Lezinye iy'ngxoxo bakhuthala kuphela nxa sekwedlule, sebebona ukuthi umumo wezinto uthe thosololo. Kodwa nxa kusenzakala, hhayi, bayathula babe lonanzelelo ukuthi bangangeni emanyaleni.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi olodumo njalo elwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sisenyandeni eGwanda lapho intandane ezibikwa ziphila impilo elusizi okudale ukuthi amantombazana agcina esezithwala lapho ezama ukuzinakekela. Amajaha engafikisa iminyaka yokusebenza abikwa eqatshwa esebenza eplazini lapho asetshenziswa njengezigqili. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba esenyandeni kuvillage 3 phansi kukasobhuku uJohani Moyo konduna uMasuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fume mbuna.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika akhokhelayo ngenani elikhulu lezintandane ezithathangelwa ukuba ziphezulu kwesigidi esisodwa ngenxa yomkhuhlane wengculaza osuqede abazali. Ezansi emaNdebeleni ihamba phambili kunani labaphila lo mkhuhlane wengculaza okudala ukuthi kube lentandane eziningi ukwedlula ezinye izabelo. Esiqintini senyandeni ngokufanayo zigcwele intandane okudala ukuhlukuluza kwazo ngoba kungela lapho ezingaphephela khona. Ukansila kwa-Ward 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uhlasele kakhulu esigabeni sakhe okudale ukuqonga kwenani labantwana abangelabazali.
Lo mkhuhlane lo asithathela abantwana kakhulu, abanye bebelakazi, abanye sokuthatha abazali kuthe khathi sokubonakala ukuthi kube lokuphila, kube lephilisi.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi enyandeni uthi intandane zibhekane lobunzima obukhulu kakhulu.
Dubo esilalo lafa ngezintandane luyindaba enzima kakhulu sibili lapha esigabeni. Ungananzelela intandane eziningi ziyaswela ukubhadalelwa i-school fees, ziyaswela njalo sibili sokuthengelwa ama-uniform, eziningi zihamba ngenyawo. Njalo ezinye izintandane zakhona uthola ukuthi ziyasebenziswa kakhulu, uthola umuntu eqhashiwe umntwana ele 16 years downwards esebenzela umuntu esele usenkomo. Nxa uthi uyambuza umuntu wakhona uthola umholisa $50 ngoba kulisizi kakhulu abantwana abazintandane, especially abangamantombazana. Uthola sezikhomitha ku-teenage pregnancy, uthola umntwana ule 14 years usezithwele, se-drop out of school.
Ubunzima obhekane lentandane zenyandeni sekudale ukuthi esinye isizalwane sakulumango esisebenzele eGoli sicabanga ukuvula umuzwa ngakibo ube ngumuzwa wentandane. Unkosazana Saneliso Dube owabhujelwa ngabazali oyenzele intandane edilile eKhisimusi uthi kuyadingeka ukuthi zinakekelwe ngokufanayo njengabantwana abalabazali.
Iphupho lami ukuthi ingane zibuye zizohlala e-PC Charity Home, ngizigcine ingane ziye esikolweni, ngikwazi ukuzibheka zistudy zibe lempilo eyaphambili.
Intandane zilakho ukuthi ziphumelele njengabanye abantwana lapho zithe zagcinakala. Buvike edlulileyo emzini ogcina intandane esigabeni seMagwe owe-Kipkino buvele ukuba ezinye zentandane ezagcinwa kulo muzi sezalotsholwa, kukanti ezinye sezifike kubanga lezifundo zaphezulu zemakolitshini aweyunivesithi. Umqondisi wenkampani eChicken Inn edolobheni leGwanda umnumzana Leslie Moyo uthi kungumlando kampani amakhulu ukusiza intandane njalo bazimisele ukuqhubekela phambili besipha laba abaswelayo ngemva kokunikeza izipho eKipkino.
Thina nje abantu beChicken Inn into esizenza yinto ekuthiwa yi-social responsibility. Esiqalise ngokunika abantwana ade bephumelele ezifundweni zabo namely bekuyiJawunda, iSenondole, iSt Christopher esigabeni seGwanda. Kathesi senesili ukudonetha ukudla okungange 1000 kuma-orphanage. Asikaqedi 2018 silama-plans which are underway, sizalivakatshela ama-widows nalaba abalahlekelwa i-property ngendaba zomfula kumbe i-lightning.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulisana lomkhuhlane wengculaza olwe-National AIDS Council i-NAC luthi umkhuhlane wengculaza oqhubekela phambili umemetheke edolobheni leGwanda ngenxa yamantombazana amancane asethengisa ucansi. Iningi lalawa mantombazana zintandane ezisuka emaphandleni angcelane ledolobho leGwanda. Nginguvusi Sizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 emajawundeni eGwanda.
Namlela mshweshwe.
Namlela nampawa fowe mbula.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizo siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ukugcotshwa kokuba ngabasekeli bakamongameli welizwe okwenziwe iviki yona le kuthiye abanye bebuza ukuba ilizwe selibuswa libutho na. Umnumzana Kembo Mohadi wayekubutho ngesikhathi sempi yenkululeko lomnumzana Constantino Kuvea Chiwenga obekhokhela ibutho leZimbabwe National Army bavela empini. Abanye basola ukukhethwa kwalaba bantu besithi ngabe uMnangagwa edinge owesifazane losakhulayo ukuze uhulumende wakhe ebe ngomuntu wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Mina ngibonayo ukuthi bathembisene ukuthi ndoda asisebenze lapha mangiphuma lawo namothatha offer as president. Valerio Spandala yamdamdam almost certain ukuthi bamtshelile ukuthi ma uthiwe ngephuma lapha siba ngupresident wena zaba ngudeputy president. All that yibo first abezapho laba babizwa ukuthiwa ngo second. So it's really that thing nje ukuthi sokuya kuba into yesisotsha abantu babuswe ngesisotsha. Ukwakhuluma umthanga ngimamele ngelina ngalapha South Africa e-university e-presentation yephepha likankomo wathi yena ilizwe lingcono lisezandleni zamasotsha or abantu abale military background. And the mouse who pay more money, Avant Semester, those were the days when they were planning to take over Ilizwe as soldiers. I'm a war vet, Nabebu, to the Taris Utang and a secret liberty, Mukavija from Balea Lilizwe. So the main thing, Nebona, these guys, Baspetim Pandeza, to hold the country at ransom as the military, because they have this belief, Baru Kora Lokuti. Amasotsha ewale discipline esikwaziwe ukuthi yebo isisotsha sona under normal circumstances kuze ukuthi abantu babe le discipline ngoba ngabantu abasebenza ngama instructions angithi but iculture esiyaziyo emasotsha eZimbabwe masibheka ngihlunga ukuthi ngikhulume for example ngabantu abashona abanjengabo Rex Nongo abantu okwakusazakala ukuthi vele they become corrupt babe thathela abantu amaland and so on and so on. Isotsha seZimbabwe I think saphela ngabo Tongo Gara labo Dabengwa wasokuthatha over abantu abagreedy abafuna ukuntontsha la namhlanje ilizwe ladilika libulawa ngama overlele neZimbabwe awuye sezenza aqulisa ukuthi aphambanisele ayimpose umgabe phezulu wethu bebeso lapho beimpose futhi another soldier on the country.
Nanto ke udaba umnumzana Mpofu wena uthini?
Ya njobe cocwe nje siyabona bonke benjana bebathathe njana banjoba esithuba uNdlovu fani sikrande amasotha sawazi ukuthi Mnangagwa ube esempini khona la uthi uhamba ukwathena waqeda military training oKembo Mohadi njana ube kudole zipra napho uthi wengathi sekhona so kokana ukuthi military government lesinayo siku civilian clause iki directive yonke izabe isiswa emasotheni ngathi kube ngubani ozongena laphana as long as amasotha eyo amgombolozele lowo muntu kutsho ukuthi thina ngokwethu sesifuswa ngamasotha so kuzowanzima kokhana kube unfortunate ukuthi ngoba abantu sike safocusa ukuthi umuntu esingasamfuniyo ngulo kodwa sangasakhaya ukuthi right masikhupha lo muntu sifaka umuntu onjani ngoba sibiyela ku situation yana sike sayibona eUganda ukuthi abantu balwa kakhulu lo ngamlibala manje kwangena umilitolo bhote uyidamini. Ya uyidamina abanisalisalo idamina balisalo idamina ngale bathi idamina ngumlali wabamkhupha kwangena uMilton Obote badabula kodwa abe babona ukuthi banjenze esinye isigeba ngoba kufika uMilton Obote wenza ububi obudlala obuyana edusizwa umuntu lwana so siyakwazi umgabe bengasafuna kodwa bemele sibe nendlela zokuthi ukhutshwa kanjani kungenani ngale bathi esinye sokuphuma kamgabe lokhu kungene i-caretaker government i-provisional government ebambe umsebenzi wokuthi no sifuna ukustabilize izinto siyokuma-elections ngesikhathi esilandelayo ngakuyazwisisa ngoba laba bemhlaba bonke bangene ngodlame bangene nge-force so khokhana kuzokutho ukuthi akulabi ukhululeka okuzaba khona noma siyoma-elections next year kuzoba nzima ukukhampena kumaparti kwamaparti kuzoba nzima ukuthi noma ama-elections akufanele ngaphuma esithi bona badliwe baku-accepte namhla umuntu egcotshwe ngesikhathi esincane asubakuvume. So sisebunzima lobukhulu esibhekane labo ngaphansi kwamasotha ane soqhubeka isikhathi esidaba sezibaphaa phuma abantu labantu soqhubeka singaphansi kombuso wamasotha kwesikhathi esidakho.
Mnumzana Ndlovu ubona njani udaba lokubana uMohadi ukhethwe kucele le zibra kwakukhanya ngesikhathi esedluleyo kwakuvunyelwene ukuthi lo oyabevele nguye omdala kubo nguye melangene. Kodwa kathesi bakhona bathi hayi ayisukasuye umo wathi kade melangene. Ukubona njani?
Basho abantu bekufuze ungene umtiniri or at least umuntu omore senior. Oh, so this is vele kubasobala nje liyavula ibhula ngwana lizivula lodwa ukuthi libani ukuthi uyabona ukuthi le iqembu labangani and vele kuyazwisisa ukuthi kube njalo ngoba if umuntu esuswa omunye njengomgabe abantu bathala sebebonawo abangenisane kupower babe besheshe abana even bona so they are better off bengabangane bethembisana bakuthembisanayo ukuthi look let's take care of each other and make specific promises ukuthi when this happens and badle bavale njengejuba there's no peace man enzenjalo ilokhana ukuthi iyantshontsha lonke but omunye qine selidubulile futhi longathathi yonke imali abaleka so babedlele evalweni and bamsho banama-CIO systems aba personally to check each other so kwenziwe ubungane umtinele ngabe ngasomngane wabo so that's why engaphalifyanga ukuthi angene khona phana adle labo kwenze ubungane and these guys I'm sure babahlangana khona bathembisana nje izinto ezinkulu kakhulu ukuthi look so I understand futhi ukuthi uMohadi bekungasho isikhathi sakhe you was not expected ukuthi angene kuzapho in any case vele sebevayolethile amanye ama-rules ababavumelana ngoba uchairperson akusengiya wezapho they accuse umgaba ukuthi why senze izinto ezingekho constitutionally ebuthi abantu as an individual but they are doing exactly that now.
Mnumzana Mpofu, ubona njani udaba lokubana uthi Wenger yena ube nguye okhanya ekhokhela ukuthi obe ngumongameli umgabe asuke kathesi senguye osesikhundleni sokuba umsekeli kamongameli kungakusitshoni nxa ukukhangele lo
ya lokhana kutsho ukuthi into yonke eyenzakaleyo ibingaqondananga labantu ibiqondane nabo bebefuna bona ukuthatha intambo zombuso ngoba ngesifo lesintu thina umuntu ofaka inkosi akabusi nayo uyafaka inkosi aphuma akhabe inkosi isale ibusa ngoba ma ungafaka inkosi yonke uzobusa nayo kutsho ukuthi ngokubusayo kuzoba nzima so into yonke eyenzakaleyo abantu basetshenzisiwe nje ngoba njengoba ngithi ukuthi abantu bebengasazi ukuthi benzeni le nto kayihambe abangayifuniyo kodwa basanazela ukuthi ma iphuma le singenani le into le ibingekho mayelana ngabantu ukuthi isikhulule abantu imayelana ukuthi lathi sifuna amandla i-opposition yangangeni lathi sifuna ukuthi sibe la mandla kuphela into edifunakala ebantwini labatholi la mandla so osokusela phezu ukuthi kuqhubeka kunjalo futhi sifiyele kulayo inhlupho lokuthi akusela freedom akusela ukukhulumisana okuhle so uyathi ukuthi uyakhuluma valelo ngani anyamala cina sizalo ngoba nakathi sula abantu nxa sikhala kukhuyo naleyana eyenzakaleyo kulabantu esihlobo esizibuza ukuthi bakuphi sibona ama-intanethi eveza ukuthi bayaphile basendaweni ezithile bathumela ukuthi nalokho kodwa asilo qiniso lela ngoba labantu babanjwa akekho umuntu otsho so leyana into leyana izoqhubeka basazobanjwa abantu basazonyamalala abantu nakuba la bantu asibavuma umuntu akhe mbuzi azothi kunete isikhethi ezikhupha umuntu lo libehlulekile imkhuphile thina ngeviki bezefuna so yibunzima esibhekane nabo kakhulu.
Umnumzana Cassius Jays Semana Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lo mnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kuningi okwenzakale ngomnyaka esiwugqiba kuyona le iviki kodwa umqoka okuzahlala kusenhlizweni zabaningi yikususwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uVusisizwe Mkhwananzi elandisa eseGwanda.
Udaba lokuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho luzahlala lukhunjulwa ngabaningi ngoba iningi belingacabangeli ukuthi uRobert Mugabe obuthe iZimbabwe kusukela ngozibuse ngo-1980 engathiya isihlalo kalula nje. Iningi laveza ukujabula okukhulu lapho uMugabe oyetheswa umlando wokuphatheka kombhuqazo wegugawundi ukwephula amalungelo oluntu kanye lokubhidlisa umnotho wakuleli ethiya isihlalo ngemva kwesukwana evinjwe libutho. UZulu uthi kasoza kukhohlwa ukususa kukaMugabe esihlalweni. Umnumzana Farai Moyo osebenza kuhulumende eseflabhusi ngomunye walabo abazahlala bekhumbula ukususwa kwaMugabe esihlalweni.
Umnyaka 2017 uphele kuhle sibili sibona kube lochintsho sibili kwezombusazwe sibala ukuthi uComrade Robert Mugabe ukhitshiwe esikhundleni.
UNkosazana Sithuthuzile Masilela uthi iningi alisoze lakhohlwa ukugengulwa kombuso kaMgabe ngoba iningi lidubeke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Engizokuhlala ngikukhumbula ukuphuma kukaMgabe esikhundleni okuyikudubeka kwethu for the past 37 years. Izinto azimanga kuhle, asilafiweli, asila ukudla kukholele ezitolo, so akuphileke.
Umnumzana Methuseli Ngathi oweludumba eBedbridge uthi yena angasoza ukhohlwa indlela ibutho elavala ngayo uZulu amehlo lisithi lingenela kwezombusazwe ukuze kube lenhlalakahle elizweni.
Sengike ngukhohlwe ukuphuma kukaMgabe ekhutshwa ngabanye bakhe qambeli ilizwe ukuthi benzela thina ifever bona senza ipolitics ezana.
UNkosazana Meslim Ncube uthi uzahlale ekhumbula obeyinkokheli yebutho osengumsekeli kamongameli welizwe uGeneral Constantino Chiwenga owakhokhela ibutho elagengula uMgabe.
Okuyikho okumqoka okwenzakalileyo engizahlala ngikukhumbula njalo nje ayiyuresigna kwaMgabe. Okunye futhi engizahlala ngikukhumbula yiku-retire kwaChiwenga loku-appointwa kwakhe is the vice president.
UNkosazana Sichasisele Ndlovu yena uthi kasoza lukhohlwa udobo lokusilelwa kwemali elizweni lonyaka.
Okudlule kukho konke engunazeleleyo yikuswelakala kwezimali emabhenki okwenze abantu becine sebefoswa ukulala ezitridini bemelele lezo zimali okugcine njalo sokusenza le government i-introduce i-bond note.
Umnumzana Agent Moyo uthalimana wenhlanganiso yababalisi i-PTUZ ezansi emaNdebeleni uthi njengababalisi ngeke bayikhohlwa engingabanqozele kuthiwe ngobe ngumphathi intambo ogatsha lwezemfundo yaphansi. Umnumzana Lazarus Dokora.
Njenge-PTUZ esiza kukhumbula kakhulu ku-2017 yikusungulwa kwe-half-backed updated curriculum iyasungulwa kungela ma-resources njalo lababalisi bengaqeqetshwanga. Sazama ukubonisa uhulumende kodwa imibono yethu ayizange ilalelwe. Ngiyathokoza ngoba bonke ababesithatha kalula sebekubonile isesikubonile.
Umnumzana Ekhe Moyo oyisikhulumi sebandla le-MDCT uthi ngeke ukhohlwe umnyaka ka-2017 ngoba intaba enkulu idilikile.
Into engingasoze ngafa ngayikhohlwa eyayenzakalayo ngo-2017 yikutshintsha kombuso usuka ezandleni zikantando kayiphikiswa uRobert Mugabe uthathwa ngamasosha. Ye lanamhlanje kuloko kumangalisa abaningi ukuthi khona singena kulo umnyaka ibizo likaMgabe lingabizwa.
UNkosazana Juliet Kiwani okhokhela inhlanganiso yabomama eHodas uthi umnyaka lo ubunzima kakhulu ngekhisimusi.
Into engidanise kakhulu ngekhisimusi ka-2017 besikhangelele ukuthi 2017 ikhisimusi izakuba ngcono, abantu bazakuya emabhenki bathole izimali zabo. Abantu badle ikhisimusi kabuhlungu, bahambe kabuhlungu beswele izimali. Baswela futhi lama-fuel, kwathi le magarajini bekungasashayipheki.
Iningi lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asebenze gadalala ukuze kube lenhlalakahle elizweni. UMnangagwa odwa wafakela itshefu enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda ubeke kuvikezuleyo ukuthi wancedwa isizalwane seGwanda uJustice Maphosa ongusomabhizimusi omkhulu kwele South Africa lapho ebalekela izinto ezazifuna ukumbulala kuleli ngemva kokuxotshwa kwakhe kuhulumende kaMgabe. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Now you have some people with an idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Bese lengxoxo lomnumzana Jingadube omunye owayecatshangelwa ukuthi uzakhethwa uba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.